Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 7 kunhlolanja 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We have just come from getting the judgment against Job Sikala. The magistrate found him guilty of publishing or communicating falsehoods prejudicial to the state. The reasoning is that simply because his name appears on the Facebook account, it should lead everyone to believe that it's his account and it's the only one that posted.
Oke wamela izenge za West edalele parliamente ekubandla eliphikisayo ele Triple C umnomzana Job Sikala utholakale elecala lokuloba amanga enkundleni ye Facebook inkantolo kamanti namuhla yona isebenzise umthetho ongasekho emabhukwini emithetho yelizwe.
Ukudula kwemafutha ezimota kuyafuqa yonke into iye phezulu ngokuba zonke izinto phela zihamba ngamafutha ezimota ngandlela thizeni. Ngakho ke laba osomabhizinisi bazadlulisela phambili ukudula lokhu kubathengi.
Amafutha ezimota asekhwelile okuyinto ingcwethi ezithi kuzabangela ukukhwela kwezinto ezitolo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eAmnesty International yamukele ngenjabulo isinqumo esethulwe nguhulumende weZimbabwe esokuba kwethulwe umthetho ozavimba isigwebo sokulengisa esedeath penalty. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke wamela isigaba sezengeza West edalele parliamente ekubandla eliphikisayo ele Triple C umnomzana Job Sikala utholakale elecala lokuloba amanga enkundleni ye Facebook ngumthethwandaba kamanje eHarare namuhla wona usebenzise umthetho osowesulwa kudala inkantolo ye High Court. Lokhu kwenzakala kungensuku zatshwala uSikhala ephume ejele lapho akade evalelwe okweminyaka phose emibili ngemva kokukhululwa kwelinye icala kubika umlondolozi Ndlovu.
UMantshi uFerris Chakanyuka uthole uSikhala elecala kudaba lapho abikwa wasebenzisa inkundla eFacebook ukuloba ukuba kulomntwana owayebulewe lipholisa ebhajelwe ngunina emhlane. Igqwetha limela uSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu uchasise ngokwenzakale emthethwandaba namhla.
So we have just come from getting the judgment against Job Sikala. The magistrate found him guilty of publishing or communicating falsehoods prejudicial to the state. The reasoning is that simply because his name appears on the Facebook account and his face appears on it, it should lead everyone to believe that it's his account and it's the one who made that post.
Sesiphiwe isinqumo utholakale elecala lokukhuluma amanga lokhu kuthiwa ngoba ibizo lakhe lobuso bakhe utholakala ku Facebook nguye owenza icala leli.
Ubhamu wazi ukuba uSikhala uzakuya ngekhaya lanxa abathuthisi bakahulumende bebefuna ukuba ahle avalelwe namhlanje.
The prosecutor made an inquiry whether he should remain in custody or be taken into custody. They did not make any application for accused to be remanded in custody following his conviction. So the court made a determination that his bail continues since he has already been on bail on the matter. And there was no breach of his bail conditions.
Abathushisi bakahulumende bebefuna ukuba abuyele phakathi ejele. Kodwa idale lithe njengoba ubevele ele bail, ungcono abuyele ngekhaya.
USikhala uzaphenduka emthethwandaba ngomvulo weviki ezayo lapho amagqoda akhe akhangelelwe ukuzama ukuthi engaphiwa isigwebo sokuhlala ejele njengoba ehlale khona okwesikhathi eside icala usikhala alitholakale elalo yilo elatholakala lilomkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume yena owaphiwa isigwebo seminyaka emine kodwa waphika inyanga eziyisithupha andubana idale le High Court limkhulule akwaziwa ukuba usikhala owahlala iminyaka efika phosi emibili esejele esethiswa icala lokutshotshozela udlakela wakhululwa ngeviki edluleyo uzahlawula isibambiso na kumbe uzahle abuyele ejele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority iZERA solukhuphule intengo yepetulo ledizili. Intengo yedizili ikhwezwe isuka ku-US$1.66 isiya ku-US$1.67 ilitha ngayinye. Ipetulo yona ikhwele isuka ku-US$1.57 iyaya ku-US$1.64. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwempahla yezinto ezitolo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele enye yalezi ngcwethi umnumzana Efi Dlela Ncube ongumkhokheli njalo wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Ukukhwela kwamafutha ezimota ngalesi sikhathi intengo yezinto ivele ikhwela ledola leZimbabwe lisiwa kangaka kuza kwenza ukuthi intengo yezinto zonke ikhwele njalo kakhulu okwedlula lokho kade kuyikho khona. Ngokuba ukudula kwamafutha ezimota kuyafuqa yonke into iye phezulu ngokuba zonke izinto phela zihamba ngamafutha ezimota ngandlela thizeni. Ngakho ke laba osomabhizinisi bazadlulisela phambili ukudula lokho kubathengi. Kufike ke sekudula ithukela amahlamvu isinkwa lakho konke lokho abantu abakudingayo. Yinto ezababuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe abavele bephila phakathi kobuyanga lendlala engaka, ikakhulu sibona nje njengoba kungavunwanga kungelalutho oluzaphuma emasimini nxa izinto zilokhu zikhwela ziya phezulu. Kutsho khona ukuthi abantu bayaphila kanzima okwedlula lokho abavele bekuphila.
Sizwe umongameli welizwe umnumzana Mnangagwa esithi yena baza kuba le ndlela ezintsha ezizakhutshwa ku-monetary policy eziza kuba zisipha isisindo imali yeZimbabwe. Ubona sengathi kungaba lokuzaphathisa na okungaphuma ku-monetary policy le.
Ezomnotho ziyalungiseka ngamacebo asebenzayo, kodwa lawo macebo amele asebenze ukulungisa okwezepolitiki kulungiswe njalo kwezomnotho. Ngokuba ezepolitiki ziyangenela kwezomnotho, ezomnotho njalo ziyeyama kakhulu kwezepolitiki. Kuqakathekile njalo ukuthi kungazanywa lokho sokwazanywa kwehlula endulo, kodwa kubuye amaceba amahle amatsha asebenzayo azasebenzela abantu. Kumele kukhangelisiswe konke okwenza ukuthi abantu beZimbabwe bangayithembi imali yeZimbabwe, okwenza kusilele imali yangaphandle, okwenza kukhule umkambo omnyama, okwenza kube nzima ukuthola imali yangaphandle emabhanga, okwenza nje vele izinto ezinenge eziphathelene lemali zingabilula ukuthi zisebenze ngendlela efaneleyo. Kudingeka indlela ebanzi yokukhangela ezomnotho kulaleyenziwayo kwamanje.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi yecubungula ezenotho. Ungumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association. Ubexoxa loTaboka Ncube weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International ithi yamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende weZimbabwe esokwethula umthetho ozavimba isigwebo sokulengisa umuntu othalakala elecala esedeath penalty. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba idale labaphathintaba bakahulumende iCabinet yazise uZulu ngemva komhlangano walo izolo ukuba eZimbabwe seliza kuba lomthetho ozakwenza ukuba kungabi lomuntu ogotshelwa ukufa i-death penalty. I-Amnesty International ithi lesi sigwebo sephula amalungelo oluntu njalo senziwa ngocuku olukhulu okumele sikhitshwe emthethweni emazweni wonke womhlaba. Ekhuluma lentathelo izindaba ngemva komhlangano eHarare obona ngomsebenzi wenhlanganiso le eZimbabwe, unkosikazi Nokholo Machazi uthe bayamukela ngenjabulo isinqumo sikahulumende.
Sikubona kuyinto enhle kakhulu. Sifuna ukuthi umuntu kagwetshelwe isikhathi angene entolongweni, agwetshelwe isikhathi kwaziwa ukuthi ngesikhathi esinje uzabe esehlelekile. Njalo ukwenza njalo kwenza sikhangele sithatha isikhathi sethu silungise amajele indlela ami ngawo. Ukwenza ukuthi sibone ukuthi ijele nxa umuntu ephakathi asondlela yokumpanisha nje, kodwa indlela yokulungisa indlela aphilisana layo labanye abantu.
Unkosikazi Machazi uqhubeke esithi emhlabeni wonke jikelele amazwe aqhubeka esesula umthetho wesigwebo sokulengisa.
Bangagwetshelwa ukufa ngoba laloba usuwephula umthetho ulamalungelo. So umuntu lo ulelungelo lokuphila into yokuqala. So kumele siqakathekise ilungelo lakhe lokuphila. Kuthi kusenjalo ukubulala umuntu yindlela engamanga kuhle, yindlela engalunganga. Akula olamandla okuthatha impilo yomunye umuntu. Njalo sithi lo hulumende abafaka umthetho abalala ilungelo lokuthi bafake amandla komunye umuntu ukuthi athathe impilo yomunye umuntu laloba usugwetshiwe wenze icala.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko umnumzana Jenifan Muswere uthi uhulumende ubone kufanele ukuba esule lesi sigwebo.
Approved the abolition of the death penalty and agreed that the circumstances attracting death penalty options include where the murder is committed against.
Idale labaphathi ntambo bakahulumende livumelane ukuba abantu ababulala abantu bengagwetshelwa ukufa kodwa behlale ejele iminyaka eminingi.
Umthetho lo uzasiwa edale lephalamende kunyanga ezilandelayo, okusho ukuba ungavunyelwana edale leli eZimbabwe liza kuba ngelinye lamazwe aphezulu kwekhulu 110 asekhiphela umthetho emhlabeni jikelele. EZimbabwe okwamanje labantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63 asebagwetshelwa ukulengiswa, kodwa eZimbabwe lacina ukulengisa izibotshwa ezilalesi sigwebo ngomnyaka 2005. Abantu abavunyelwa ngumthetho weZimbabwe ukuba bagwetshelwe ukufa bagoqela abesilisa abaleminyaka engamachumi amabili lanye 21 kanye lalabo abangakafiki iminyaka engamachumi lasikhombisa 70. Abesifazana kabaphiwa isigwebo lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
UZulu weZimbabwe usemelele ngamehlo abomvu inguquko kwezenotho ekhulunywe ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Yona athi ikhangelelwe ukuletha ukuzinza kudola lakuleli kanye lokumisa ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Umnangagwa uthe umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye losibalukhulu webhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangochka baza kwethula amanyathelo okuqinisa idola leZimbabwe kusikhatshana esilandelayo. Kodwa nguquko bani uZulu angayikhangelela? Sixoxele ohlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Ivoma market vice leader is never influenced by formal mechanism, like how government will pronounce something and then formal market reacts to it or respond or go along that way. The informal market is going to survive your own rules. And the only way out of this is to have a proper exchange rate, which is accepted by both the formal market and the informal market. And so I see the number of people who are not too common. You have one reason, but both of them just caught in the way which is not popular at least 7 million. Who are we dealing with? Only 1 to 200,000. London could do not be equal to flags or kind of we have the problem. I'm a problem with the company. World producers or China, Indonesia, Malaysia, or Japan, they all have a weaker tariff. We can't take it, but as long as we equal, I think the eyes. If the only is not going to buy 1 to 1, the British pound. As some gain with the government, never retain a better assistant. As soon as they pay you, they
Ekhuluma ngesiNgisi uMongameli Mnangagwa izolo uthe yena we shall soon be announcing the introduction of our structured currency. Okungamazwi angana yadida kancane lapha okhuluma ngokuthi uzaletha imali entsha kumbe ukhuluma ngamanyathelo awokuqinisa imali abazawaletha.
Bazama ukuqinisa imali izindola. Ube wathi uhulumende naye umnangababa uMnangagwa balesinqumo sokuthi izinto lapho zeziqine njalolinye liyasetshenziswa eZimbabwe sithinge ku-15 onto yimanitamulti-currency bakhula siniyele ku-1 currency eyaniidola kodwa besiphethe kuyizeke kuyayenziwa nge-6 by 6.
Ubaba uMangutshka lo baba uMthuli Ncube njengoba sikhangelele nje ukuthi bethule amanyathelo lawa kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Ikakhulu baba uMangutshka njengamxwayisa kakhulu imana akavume ukuthi i-monetary policy ayinamandla amaningi kakhulu kwi-formal market ama-black market entele eziningi and lokhu bayinika abantuzinza kumbe bathela ipetroli kumbe idiesel kwe-paral market ngokuzama ukucontrola i-exchange rate ngama-mechanism ama-monetary policy nani abakwamukele bathinge ukuthi yiphi i-rate idetebanywe i-market ngabangavuma khonapho sekazi ukusebenza. Ubaba uMthuli evuthoke ukuthi uhulumende kaze le-disability ngingayibhadethi imali kasebenzi ngayo le-bhajethi engayeqi ubhajethi yakhe rale ngani uhulumende asalise ukuthengisa indlela uhulumende wethu kufuze alide kuba funa sisebenzisa iZimdola laye kufuze alide i-vitalization of the Zimdola ngosukuba zinakathesi uhulumende ukuthi ufuna ukuya kusebenzisa iZimdola kodwa amanye ama-charges akhe wayenza nge-US dollar onganiki i-confidence nakize nje umuntu osesikulidini ukuthi kwakumele sizimdola kodwa ngabe zizinto efuna i-US dollar kuyenzakala njani.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi uselungise ingxenye yomgwaqo wenkayi efika amakhilomitha amabili. Kodwa abahlali balindawo bathi kunengi okusamele kwenziwe ngoba ukulungiswa kwalomgwaqo kwaqala ngo-1993 kodwa kulokhe kungakaphutshi. Imigwaqo eminenge emathebeleleni North leSouth lakwezinye izigaba zelizwe ikusimo esibi okubangela ingozi zezimota kanye lokusilela kwentuthuko. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithambekile emhlanga we-Studio 7 uxoxelo mnumzana Abednego Bebe owayemela inkayi South edale lephalamende njalo owayesaziwa ngokukhankasela ukuthi lo mgwaqo ulungiswe.
I-2 kilometers akhuluma ngayo ayilunganga ngoba ilokhu sisalungiswa leyo 2 kilometers lo ngumnyaka wesithathu phose if not wesi-4 belokhu belungisa leyo 2 kilometers kuthi kungafika izulu-ke kumiwe kuthi kungayekela ukubhadalana-ke kumiwe khathesi sikhuluma nje sebebuyele kodwa kakukalungiswa lutho yinto elokhu ikuthiwa iyalungiswa akukuhle ukuthi uhulumende acambe amanga kufanele ukuthi nxa uminista engakakhulumi akaxa aqala ebona izinto ezikuground ukwenzela ukuthi nxa ekhuluma akhulume izinto ezikaaccurate khathesi kuyayangisa lokho ukuthi nxa engakhuluma tena kule 2 kilometers asebezilungisile bona belokhu bengakazicedile abese 2 kilometers sesiqedile ngempela.
Sokuthethe isikhathi esinganani ukuthi umgwaqo lo ulungiswe, njalo sokusele amakhilomitha amangaki ukuthi uhlelo lolu luphutshe?
Umgwaqo lo uqalise ngo-1993 phakathi kwe-government ye-Kuwait eyayincedisana le-government yeZimbabwe. Kutheke-se ukuthi i-government yeZimbabwe isisenza umbuso ohlukuluza abantu ngesikhathi sikaMgabe. Kwasekusiba-ke lokhana okuthiwa i-Kuwait yaphuma esivumelwaneni leso ngoba ukwenza kweZimbabwe kwasekunqamula izivumelwane ezazivumelene. So from 93 wasusima-ke kwakungenziwa lutho, wawusanda kusuka e-airport. Ngiyakhumbula kumbe abalaleli bazakhumbula nxa ngingena ngo-2000 e-parliament ngayenza ukuthi ngivuselele ukuthi sikhulume ngomgwaqo wenkayi. Kusukela khonapho-ke bebesenza kumbe 1 kilometer kumbe 2 kilometers. Kwesi sikhathi eminye iminyaka bengenzi lutho, ibhajethi ibe khona, kuthiwa imali ikhona, kodwa-ke nxa sokusenziwa ama-allocations ingase ya-allocatwa siyisukela kwezinye indawo. So ngomgwaqo sicibile singathi from 93 kuze kuzefika kathesi mbona ngani sokudlule over 30 years sibili esiphelelelo silokhu sithi thina umgwaqo wenkayi uyalungiswa. Njalo kathesi esingathi asebewulungisile sebelungise mhlawumbe about 45 to 50 kilometers ngoba kawukafiki eNyathi sikhuluma kunjenje, bazama ukuthi bayefikisa khona eNyathi. Nxa ngithi ngiyakhangela kungabe kusele amakhilomitha maybe angafika ku-110-120.
Eminye-ke imigwaqo eMathebeleland
dadwethu ukuthi sikhulume ngemgwaqo emathebeleni sokusiyangisa, sikhuluma kunjenje sinakhuluma ngomgwaqo osuka koBulawayo usiya eVictoria Falls. Uyayangisa ngoba iVictoria Falls yindawo eyaziwa umhlaba wonke, kodwa ungahamba emgwaqweni wangikhona uyabona engani uhamba kwelinye igusu elizweni elilesivuwo ngoba usulamagodigodi kakusahambeeki. Ngikhuluma kunje kunje angikhulumi-ke ngawo umgwaqo wenkayi kawuvele kawuhambeki, uhambe nje yonke indawo usiya kubola upane ungena usiyale usiya kubocholotsho akula mgwaqo echolotsho uhambe usiya uedinga sowafa sungamaphodoli umbokomboko. Angikhulumi-ke nxa usuvula edinga usiya phambili, yinto ezingahambekiyo. So ngathi nje generally iMathebeleland yonke particularly iMathebeleland North umgwaqo mibi kakhulu engathi-ke iMathebeleland North inganika iprovinsi lena esinethethwe nguhulumente. Kubangela ingozi, kubangele ukufa kwezimota, kubangele ukuthi kungabi le-development ngoba i-development ihamba nemgwaqo ehambekayo, ihamba lama-railway line ahambekayo, ihamba lama-freemachine asebenzayo, yiyo okuthiwa i-development. So kakukho okukhona okungaletha i-development eZimbabwe anduba kuqale kulungiswe imgwaqo.
Lo ngumnumzana Bednego Bebe owayemela inkayi edalele parlamente obexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Sixoxe njalo lomnumzana Richard Moyo, umphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North, yena ochasise imizamo enziwa nguhulumende ukulungisisa imigwaqo esigabeni sakhe.
Ngiyabonga dadewethu Sandile, ngiyabonga ngombuzo wakho omuhle kangaka. Bakithi indaba yemgwaqo eMathebeleland North, kakhulu eMathebeleland North, indaba yeBulawayo, Victoria Falls, Bulawayo Nkayi, Bulawayo Cholocho, Cross Date, Kamative Binga, indaba vele ndihlala ngikhuthaza uhulumende njengohulumende ukuthi kule mzamo nje wanubona kule something okwenzakalayo nje kulezi nsuku kuBulawayo Nkayi Road, but it's not enough. Sikhangelele ukuthi kubhajethi yalo nyaka nje ngasayino ikichove ngoba kathesi bachova ngebhajethi adi khona kulumnywana umnyaka ophelileyo, i-carry over yebhajethi yalast year, imisebenzi yakungaphelanga. So bazaqedisa i-5 kilometers eya last year, then sesingena ku-14 kilometers eya this year ukuthi kuze sikhave indawo engani inkudlwana. But why list kuzange ukuchova itaritara ngeke ichovu ngomnyaka owodwa? At least into esiyikhuthazayo i-Ministry of Roads ukuthi at least ilale i-remaining kilometers kugredwe ukuthi kukwanise ukuthi kuhambeke kuhle ukuthi abantu beyefike enkaya. Then u-Victoria Falls Road sekuzanye kule contract khonaphana u-Bitumen Weld anqade emile because of ama-resources, basesifake lamanye ama-teams lethu esilawo eprovince eMguza ekhava 60 kilometers izefika eNsuza kule esukela eNsuza eLupane iyefika phambi kweLupane then yedethi leyewange le Victoria Falls ukuthi zimeke sure ukuthi ziyamaintaina umgwaqo lwana wayelist kusamobhalayizwa ama-resources ukuthi uBitumen World ebuyele ukuthi resurface the whole umgwaqo weBulawayo Victoria Falls then sikhangela umgwaqo weBulawayo Cholocho Road lawo lonyaka ubhajethelwe about 20 kilometers esikhangelela ukuthi uhulumende isinikwe leyo mali ukuthi kwanise ukuthi umgwaqo uchove lawo asoze ufike eCholocho nge-20 kilometers leyo le remaining kilometers layo kugradwe ukuthi ukwanise ukuthi usuke koBulawayo uyefika eCholocho ngemoto yakho ngoba kade singamagoda kuhambeki but I think kungagradwa kufuthelwe le gravel kuzakwanisa ukuthi kuhambeki sisamelele ukuthi kufakwe umgwaqo wonke ithara.
Okwamanje kulesiqiniseko bani sokuthi lokhu kuzakwenzeka ukuthi uhulumende uzafeza konke lokho okuchoyo njengoba sibona ukuthi sokwathatha isikhathi eside ikakhulu umgwaqo wenkayi kulokho kuhamba mbijana ikhilomitha eyodwa amathathu.
Angilesiqiniseko sisiwami because i-Second Republic ayifanani le-First Republic and khonoko izikhalazo zethu and bazilalela. Okunye nje kabe kusehlula nje ukuthi ubone izinto esenzakala kabe ngama-resources ukushota kwezimali ukuthi umsebenzi uyephambili but ngiyathembisa dadewethu ukuthi nxa ukuthi konke lokhu ama-resources izimali zitholakele khonoke ngikhuluma uza kubona kusenzakala sishona.
Umnumzana Richard Moyo ngumphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebelele North ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Isiqalile imidlalo yama semifinals awe Africa Cup of Nations iAFCON sikhuluma nje iNigeria leSouth Africa ziku 0-0 njalo zihlaba ikhefu iIvory Coast yona izanqikilana leDRC kusikhashana esilandelayo. Utabo kanxube weStudio 7 uxoxe lowake wadlalela iqembu lesizwe lama Warriors uRonald Gidiza Spanda.
Awabona amathini esemi final ukuthi udlale adlalile kanti babaqala khona so kunzima kuzodlala wonke amathini akhona banala ichance yokuthi final kodwa thina njengabantu in Africa sikhanga ukuthi bethi bafana bafana indlela kodwa hhayi awuphungu.
Sibone abanengi eZimbabwe labo bekhangelele ukuthi iSouth Africa ingabe idlala ekuhlela phana leNigeria. Abanye bebesithi iadvantage leSouth Africa ngeyokuthi ilabadlali abanengi abangadlali bekwamanye amazwe kodwa abadlalela eSouth Africa. Lokhu libona ngani kungayipha amathuba angcono kulamanye amazwe ukuthi layo ingene kufinal kumbe ithathe inkezo.
Isikhathi esiningi uyabona abantu laba abadlala out of the country anje abantu asikehola imali ezinkulu sekuyela ama-big salaries loba njengamanye asotipa sekehola imali ezinkulu isikhathi esiningi eziningi abalahanga yana eyomuntu odlala local uyandastenda laye osofuna ukuthi ibizo lakhe libonakale ofuna ukuzimakhetha inoway kuyabancedisa ngoba ngabantu abalambileyo abasafuna la ukuthi bengazakale emhlabeni ebhora so ngabantu abahlala ngenhliziyo yabo zonke abanganasikhathi sokuthi bebele endaweni emsebeni eziningi lezi bafuna ukuzihlala bebonakale nakuthola ama-bclub so yes kuyabancedisa ngezinye indlela but kuphinde kube disadvantage endaweni ze-experience yabona kwesinye isikhathi abantu abadlala outfieldini bahlangana lezi-stage ezinde before babele experience yokuthi i-situation enze yayenza so isusiye ngiyayenza so kodwa ngokubona kwami hayi kuzabancedisa.
Ivory Coast le DRC yiphi elingayikhangelela lapha ukuthi ngabe inqoba
ngendlela i-Ivory Coast eyangena ngayo ukuthi zifike nesitete esikuyo thiwa ufake ngapha kaphuma kudala and ithi le ikuhobo kangeke indlela ekune ngayo last game isidliwe be-1 umuntu oyedwa sekomperiod card kasawina ithim enjalo kathesi isingozi ngoba indlela abadlule ngayo ngani nabantu abalenhlasho okuyifila kubedlulekedlule hhayi Ivory Coast ngengani izaigame izangena final ngokubona kwami ngoba hhayi indlela abadlule ngayo badlule okungakhanyiwe ukuthi namba sebekusin final and hhayi ngibona ngani bazawuna ifinal.
uRonald Gediza Spanda wake wadlalela iqembu lesizwe elama Warriors. Silikhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxe khona ngemidlalo ye-AFCON ama-semifinals. Kwanele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.